baba kande umumo lapha eTexas owe COVID sekusiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo kuse kukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho izindawo sezidinga abantu bokusebenza indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring kuyavulwa indawo zonke kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini yibo abangatholakali yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID 19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana yikho-ke sekungathi kuyehla
indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini njalo abantu kukhanya bengena ngobuningi yini endaweni lezo
sekuvulwe sibili futhi chaka sibili bonke abantu bayangena kuyaphithizela sekuphithizela labantu hayi abasafaki lamamaski akhona lawo sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana sike sekhangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu ye kukhanya ngathi sekuphose kuyabuyela sibili le i-school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi kodwa ke ngalesi sikhathi sokukhanya hayi abantu sebehambelana sebeqala lokuvakatshelana sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu abazukulu beze ekhaya njengalokho.